Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 kaMpalakazi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Namhlanje ngoba nakulisuku le-UN anti-corruption, isicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapho ezizwayo ngenxa ye-corruption, ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sesiqedile kakhulu sibili njengabantu beZimbabwe, sisenza singasathembi even bona labo abasebenzela ilokhu zeni i-public sector.
Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe United Nations Anti-Corruption Day.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana le-diaspora, saba loncedo kakhulu, sagcina sithole idona from i-German. Yiwo abasincedisa kakhulu, iklinika izehama nemitshina konke. Last month bafikile bazehanda over ama-German.
Izakhamizi zeBulilima East ePlumtree zisola abezanu PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa yenzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Buliviki kuhlelo Woza Friday silomculi olodumo kungoma ze-Afro Jazz uJays Marabini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba kunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe UN Anti-Corruption Day. Lonyaka lolu suku lunanzwa kule nkuthazo kuhulumende ukuba aqinise impi yokulwisana lenkohlakalo. Yona isiphazamisa inhlangothi zonke ezempilo ezigoqela ezemfundo, ezempilakahle, ezokulima, ezenhlalakahle kaZulu lezinye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke lwabeka ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations, bemanyene labohulumende basemhlabeni jikelele. UZulu weZimbabwe uthi kumele uhulumende engabi lokhu ekhuluma ngomlomo kuphela, kodwa aveke imithetho yokujezisa kalukhuni laba batholakala bephatheka kunkohlakalo ukuze anqobe kulolu dubo osoluphambanisa impilo zabantu bonke elizweni. Ingcitshi zithi inkohlakalo iphazamisa okuningi ngoba imali okumele zisetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela, ukubhadala ababalisi lokuvuselela ezemnotho itholakala isezikhwameni zabantu abasezikhundleni zaphezulu kuhulumende. Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Thembelani Sibanda uthi inkohlakalo ibhidliza elakusasa esithi kumele iliswe kakhulu.
Namhlanje ngoba nakulisuku le-UN anti-corruption, isicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapho ezizwayo ngenxa ye-corruption, ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sesiqedile kakhulu sibili njengabantu beZimbabwe, sisenza singasathembi even bona labo abasebenzela ilokhu zeni i-public sector. I-corruption futhi yayenza ukuthi even ama-workers kuyabulala imorali yama-workers ngenxa ye-corruption.
Unkosikazi Cynthia Banda uthi okuqakathekileyo ukuba i-commission eyabekwa ukuthi ikhokhele umsebenzi wokulwisana lenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inikezwa amandla okubopha labo abatholakala bephatheka kulo mkhuba omubi.
Iya-affecta ama-ordinary citizens endaweni yokuthi abatholi imisebenzi kungoba babengayazi bengabazi abaphathi bezindawo zona lezi zomsebenzi yabona ngoba vele these days i-corruption yenza kube le-nepotism too much ukuthi umuntu uyafaka isihloko sakhe even ngelama qualifications kuye affect ama ordinary citizens even ngelama qualifications abala access to imisebenzi leyo.
Umnumzana Kuzipha Murapha ongumsekeli kamgcini sihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi sebenze okuningi ukuzama ukulwisana lodubo lwenkohlakalo.
It's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde hori.
Namhlanje lilanga lapho esibambana khona ukuthi silwisane lenkohlakalo. Sifuna ukulwisana layo inkohlakalo sihle siyivulale yonke into ebulawayo ihle ife. Kodwa umnumzana Munache Mtutsa webandla leZANU-PF uthi noma nje uhulumende eliswana lenkohlakalo kumele izijeziwe zafakelwa eZimbabwe zikhitshwe ukuze ilizwe liphumelele.
Lokho kuyabonisa ukuthi kulokubambana okukhulu okumangalisayo njalo ebandleni leZANU-PF, ngoba imbono amaphupho phecelezi esingathi i-vision alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe, kumele aphithuba aqhube afeze konke lokhu akade seqala ukukwenza.
Kuminyaka esanda kwedlula uhulumende ubophe abantu abaningi ababe kuhulumende abafana nonkosikazi Petronella Kagonye, Priscilla Mfumira, Fane Wundenge labanye. Abaningi bathi lokhu ayisikho kodwa okuzaqeda inkohlakalo, kodwa kumele labo abatshontshayo bathathelwe inotho iphiwe uhulumende. WeleZimbabwe usuku lolu lonyaka belunazwa edolobheni leMaswingo, lapho abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeTransparency International beqoqela umbuthano edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ngethi UNCAC at 20 Uniting the World Against Corruption. Kule nkuthazo yokuba wonke umuntu kumele enze akwenelisayo kungelani lokuba ungubani ekulwiseni lenkohlakalo. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye intatheli izindaba ekhankasela ukuqedwa kwenkohlakalo eZimbabwe. Umnumzana Hopewell Chingono uphiwe umvuzo owe-International Anti-Corruption Excellence Award. Labanye abaqhuba imikhankaso efanayo emazweni abo izolo eDoha kwele Qatar. Lumvuzo wasungulwa isiphathamandla seQatar uSheikh Tamim bin Hamad Al Thani, njalo usebenza ebambisane lomanyano we-United Nations. Abanye abaphiwe lumvunzo loChingono bayisikhombisa njalo bagoqela uSophie Williams Legby owaseBilitane, uErnesto Savona oItaly kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zamazwe achiyeneyo. UChingono uthi uphiwe lumvuzo ngoba esebenza nzima ukuchaya imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Iziphathamandla zeUnited Nations bezikhona kulumkhosi kanye lomongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame. UChingono labanye bakhe baphiwe inkezo kanye lemali. Izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola kakhulu abebandla leZANU-PF labakahulumende, zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGampu yona evulwe ngokusemthethweni izolo ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga. Khona kuyizo izakhamizi ezakhala ikiliniki zincediswa ngabantwana bendawo abasebenza kwamanye amazwe kanye lelizwe laseGermany. UChiwenga ubekhatshwe ngummeli webulilima East edalele ephalamende njalo engumphathintambo kahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana ne-diaspora, saba loncedo kakhulu, sagcina sithole idona from i-Germany. Yibo abasincedisa kakhulu, iklinika zehama nemtshina konke. Last month bafikile bazehanda over ama-German, then bayehanda kubaba induna yethu Chief Kambo. Yayimele sivulwa zange savulwa ngoba u-MP ubaba Ndlovu wayengekho, wayese-Egypt bele kusebenza abahambela ngawo so saba lesolo thina ukuthi kungani kumele kumelelwe uminister wetourism ikomiti yahlala phansi yabumba amaqembu abo ngokusebenzisana abasebenzisana ngako indlela ababesebenza ngayo ngoba sasisebenza siyake clinic le sathola ukudla amadonation ngodifferent bantu kwaba lenkomo ezimbili ezihlatshiweyo sibe nesimanga ovuka ekuseni sesibona sokubuya amabhasi sofaka amatende eprimary yakogamu sesimanga lasifuna bonke abantu babuya ebhasini ngababuya kuma different places kuma district amanye kodwa sibazile sithola ukuthi bonke bagqoke iregalia yezami kodwa eclinic yakhiwa icommunity abantu behlangene wasukuma wakhuluma unqobizitha Dlovu okusimasele unqobizitha ukhulume kakhulu edela ngesilungu abantu izalukazi lamakhehla akulanto ade beyizwa wasekhuluma ukuthi uvice president uthi wenga esukuma laye akula lo interpreter akula lo toliko tolikela abantu bakithi abangaziyo isishona abantu bakithi abaningi bazi isikhala bayazi isindebele wakhuluma isishona waze waqeda abantu abazwanga lutho kliniki sivuliwe sebesiyakudla bathola kusela nyama inyama iqedwe ngamasotsha iqedwe ngabantu ababuya khatshana izakamizi zecommunity abayibo abayakliniki abayibo kade bethi namhlanje balelanga lokujabula abatholanga lutho sithengase sibabuza batsho ukuthi hayi thina qiniso lihle akulalesi kuzwileyo siyazisola ukuthi kade vele sizedingana abantu bahambe bekhubekile osebhuku kabadlanga ama business people abadlanga kube yimvoqovoqo nje esehlanganisa abantu bezano sebetha amatoyitoyi pasinaningi pasilobani engingawucela nje abantu bakithi ukuthi kabakujwayele bona kumele belungise ngoba kula muntu ozakulungisela ukuze babe nokuhlonishwa phakathi osebhuku lezinduna zethu laba abayiqiniso abayizinduna zeqiniso labo sebhuku beqiniso ama-election azayo nxa sokuvotwa abantu bekhipha udubo so abantu bakithi abajabulanga abantu bakogambo abantu bemachinge abantu besinotsi abantu bentoli abantu begoba amavillage lawo yiwo amavillage angaphansi kwesibhedlela leso bayathile basebenzela abantwana bankulunkulu into abayenzele ezana abalangani even isivi lamanye amamemba ezanu bebesisho ukuthi lokhu asikaze sikubone lo
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngumgcini sihlalo webandla leCCC eMathebeleland South sehlulekile ukukhuluma lomeli webulilima East eParliament umnumzana Mangaliso Ndlovu Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika Izizalwane zekwele Afghanistan sezileminyaka leminyaka zibhekane lenhlupho kwezenhlala kahle kaZulu lezidalwa yikonakala komnotho okubangelwa yimpi zomdeni ukungani kuhle kweZulu ubhubhane lweCOVID-19 kanye lenkohlakalo uhulumende weTaliban laye usengeze lokho kudubeka ngenxa yombuso oncindezelo lokungaphathi kahle ezomnotho osokuleminyaka leminyaka kusenzakala ngempela abohlelo lweUnited Nations Development Program bathi sekuthethe iTaliban inyanga ezilithumi lambili kuphela ukubuyisela muva intuthuko eyathatha ilizwe iminyaka elithumi ukwakha njalo uncindezelo abalwenza kwabesifazane lungabangela ukulahlekelwa ngumnotho olesisindo esifika i-$1 billion kugcwayisa umnumzana John Kelly umeluleki we-United Nations ukuze ele Afghanistan livuselele umnotho walo kuzadinga ukubana zonke izizalwane zakulelo ziphatheke kuntuthuko yayo okugoqela abesifazane lamantombazana kodwa njengoba sonke sisazi kutsho umeluleki uKelly uhulumende weTaliban wephula wonke amalungelo oluntu wezizalwane zakwele Afghanistan ikakhulu abesifazane lamantombazana Kusikhatshana esedluleyo, iTaliban inqabele abesifazane ukuya emapaki, emajimu, lendaweni zokubhukutsha ezisemphakathini. Konke lokhu kungumzamo wokuvimba ukuphatheka kwabesifazane emphakathini. Imikhawulo le ihluthunela njalo esinye isizwe
isizukulwane sabesifazane ithuba lokuthi labo baphatheke ekuseleleni imdeni yabo kanye lokunikela emphakathini nxa kungela kuphatheka kwezomnotho okugcweleyo okwabesifazane kwele Afghanistan ilizwe kalisozelane lise njalo ukuphakama okugcweleyo lapho abesifazane abalelwa khona ukuphatheka kwezomnotho umphakathi ulahlekelwa yizipho kanye lempumela yengxenye yenani labantu bakulelo alubana abesifazane bengaphiwa ithuba bebenganceda ngokupha imigqa yokuphila kumindeni eswelayo bengasiza njalo ekubumbeni imphakathi eqinileyo ngesikhathi kulesidingo salokho kwele Afghanistan kutsho uKelly ngenyanga kaMpandula unobhala uBlinken wakhipha umbiko wokuthi sokusungulwa uhlelo lwe-Alliance for Afghan Women's Economic Resilience umanyano lo ngokazulu ebambane lenkampani ezizimeleyo ezihlose ukuqhubekisela phambili kokuphatheka kwabesifazane emsebenzini kwezamabhizimusi lezemfundo elemelika lanikeza imali engamadola ayisigidi lengxenye 1.5 million kunhlanganiso ezasekela imizamo yabesifazane kumabhizimusi ngenyanga kaNcwabakazi elemelika lathembisa inani yemali eyizigidi ezingamachumi amathathu amadola 30 million eyokusekela ukulingana ngokobulili kanye lokuhlonyiswa kwabantu besifazane kwele Afghanistan sizaqhubekela phambili sisebenza lamazwe omhlaba jikelele ukusekela ilizwe le-Afghanistan elizinzileyo elithuthukileyo njalo elizithembileyo lihlonipha amalungelo ezizalwane zalo
lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika Uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele owe-2022 FIFA World Cup. Kule midlalo egobozisa amathe esigabeni sama-quarter finals. Kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi osebenzela iqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 le-RNL James Makaya uthi phakathi kwe-France le-Brazil yikho lapho kuzavela khona iqembu elizophakamisa isicoco.
Akusekho lula kathi ama-team awake aphumile sokusela ezinkulu kuphela but anyway i-World Cup le nginika i-France ma ukuthi ngingahlikwanisa ukuwina quarter final le nginika i-France or i-Brazil. Ya yiba abantu abangani bakwanisa ukutshintsha ama-levels impijana weplay but between them ikhona ezawina nyakwazi asazi ino ibhora liyasurprise kungatshintsha but eyi ziyathatha zonitsho
ohlala edolobheni lakobulawayo uTiny Chuma uthi yena elasengilandi ilo elizaphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano
nombani ivent izothatha cup because my gut feeling is telling me so and everything with my players they are so strong and I believe that one of these guys are going to win and because I watch the English Premier Football so I like England so I am sure that it's going to win viva England viva
wasakhulayo Justice Banda uthi yena ukhangelele iqembu lePortugal ukuba kube yilo eliphakamisa isicoco kumncintiswano lonyaka
Portugal le potential ukuthi ithathe World Cup because many players there abaningi badlala ama Premier League which are more advanced abantu abaningi ale competition eningi so they are exposed to the pressure lalala e World Cup Morocco singaba le chance but Morocco I take the team and but ama players akhona malutshwane who are exposed to the pressure yama competitions like World Cup so maybe i pressure lena siyakwazi ukuthi ibabulale
amaqembu afinyelele kusigaba se quarter final ngagoqelele Croatia lona elidlalele Brazil ele Netherlands lona elizadibana nele Argentina ngehola lethuba munye namhla ebusuku kusasa ngomgqibelo iqembu le Morocco lizachana nele Portugal ngehola lesihlanu ntambama kuthi ele England lizadlala nele France ngehola lethuba munye ebusuku ngiyimele isitudio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji
Bitchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi olodumo kungoma ze Afro Jazz uMajaha Ndlovu owaziwa ngegama lokuthi nguJays Maravini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile namhla usiphakulela idlalade lakhe elitsha aseliphekile asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda
Wena la ukhona Abuya cabangana makhala uma hlaba ithwale belele phansi lingezwa kuhle okwesikhathi eside nanga ukhwathu selicino kwelitshe selubuye lelidlikizane ngendlalade yekela sikhumbuze ngomculo wakhe
umculo wami nje uhlangahlanganisa imiculo etshiyeneyo eyesintu eyakhonapho kwelakithi emathebulelenzi lapho engizalwa khona ikakhulu ugogo Dlamini hlaba ithwale amalanga ndawana emajiyampunu ngathi ngumculo wakho na yiwo engiwuculayo ngoba nginjenje yibo laba bantu ngikhuliswe ugodla omnyama isigaba sakithi lapha nenyoni khumbula ezintabeni entabeni zenyoni lapha nempala yikho ngikhulele kukhona sisebisa inkomo lembuzi konke nje kumnandi kunjalo so ngathi umculo ngowakithi
Umaravini selamazalaje alishumi 10 kuhlanganisela asiphathelelana namhlanje imumetheni leli dlalaje jazz
album leli ixola album lengoma ezingathi ezilithuni ezinandi kakhulu ngaba lo producer ovela kwele South Africa kuthiwa nguNathi Mpanza onguye producer album ngasebenza nogaruru negitari kwenye ingoma ngasebenza negroup ethiwa amaqaqa ya so yibo abantu esebenzelako kule album inhle kakhulu ngabafana abafana ngapha nje kolo akhona apha kobulawa
ungabokhala wena yelele umdali wakho uzongobe thula sizwe ungabokhala wena yelele umdali wakho uzongobe thula sizwe thula ungabokhala umdali wakho uzongobe thula sizwe
ukugula kukathezi kwethusa abantu abaningi kodwa yena uthi kazange alahle ithemba ngoba ethembele kuNkulunkulu
ngibonge uNkulunkulu ngakho konke ngempela omdala ngokunikeza ithuba okwesibili ukuthi ngiphile emhlabeni ngoba kunzima kakhulu ngibonge kakhulu kumuntu ozisizileyo ongixhasileyo kakhulu unkosikazi wami labantu abami ngemuli yangakithi ekahawu lo ebelina ubaba nomama abangikhasi kakhulu labakhosikazi abo labantu ababo ngibonge kakhulu umongameli welizwe owanginxuswayo esizwa kuthiwa ngiyagula owanginxusa e-State House ukuthi khona azokuzwa ukuthi uyini okuhluphayo
Jazz Maravini esiliphethe namhlanje abalandeli bomculo wakho bangakuthola ngakulu
kandaba ngicela yonke indawo ngikhona kufacebook ngikhona kutwitter ngikhona kuinstagram ngikhona kuyoutube bantu bakithi hambani liyefika lifinyelele lapho lifike kule ndawo kuthiwa yikulayika lokusubscribe nokukhomenta nje ukutsho nje ukuthi khona umculo uyamthanda uyamazi uzwa kanjani umculo awenzayo kuqakathekile insuku yikho kwenza siphakame njengabaculi usisekele umculo kajazz Maravini kutsho ukuthi ukuzisekela wena ngokwakho ngokwemvelaphi yakho la ngoba nguwe kwakho
loba ungaze ubhekane nobunzima mnganani funda ukuthi inhliziyo yakho ithole ukuthula ngokuxola uqhubeke nempilo yakho utsho njalo ke ujazz Maravini udlalela ke xola nguye besilaye kuhlelo woza On the Friday, Palazzo Nemnandi, I come along with the Jesus Band.
Wabamnandi umculo kaJays Marabini esiqhabululela idlalade lakhe elitsha eselivuthiwe obexoxa lo Ezra Jesus Banda. Athontise inyembezi amadoda amadala weqembu leBrazil ngemva kokunqotshwa ngeleCroatia kuma-penalty 4-2. ELeCroatia selizaqhubekela phambili kuma-semifinals, eleBrazil selilubhekisa ekhaya. Ku-Live Talk namhla sikhangela umncintiswano wenguqu eqhutshelwa kwele Qatar we-FIFA World Cup 2022 ongene kuhlandla lama-quarterfinals namhla. Singekehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba unanza usuku lokulwisana lenkohlakalo ole-UN Anti-Corruption Day. Izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola bebandla lezanu PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa inzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimumagumede uGaino Saidi ngisithi yasidibaneni njalo kusasa ntambama ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.